eqinisweni ukuthi sokusegcina ukuthi silo uhulumeni ongathi vele kakwazi ukuthi uzama ukuthi isizwe lesi eZimbabwe sinethe njani ukuthi sithuthuke kwezomnotho sithuthuke lekususele impilo zabantu. Ngoba nxa sizwa uminister okancube uMthuli Mhlonishwa ekhuluma ngokuthi yena usokufanele ukuthi kuqhubeke nge-multi-currency kuzafaka umthetho kube lesisari insomen. Akula nto etshintshayo kithi ngoba vele phela indawo besikiyo. Njalo ungananzela kuhle ama-economist labantu abaningi bona abazama ukugcubula into lezi ze-economist kakhulu bacacile ukuthi vele impendulo yeZimbabwe kathesi ukuthi kuhle kuyizwe i-economy isidolarayizile akusetshenziswe idola le-America ngesizathu sokuthi i-multi-currency le yenza ukuthi abantu basomaprize kanti usiya phezulu ngoba bakwenza abantu ukuthi uyaphega iprize yakhe afake nge-US dollar but xa isetshenziswa ngaba nge-bond useguqula manje kuthiwa i-equivalent but esebenzisa i-black market rate so yikho okwenza ukuthi besibalalo so-ke lowa usuze kuncede muntu okhuluma ngasuke kumncede ngoba uhulumente ofana nalo layo sibone sefaka ama-prize akhe nge-US dollar ungakhayela i-school fees bakhuluma ngakhonokho ungananzela kathesi indaba zezabo zinara kuma-toll gates babaphega nge-US dollar kathesi wakuthi ama-aid master behlayene e-Victoria Falls bazama ukuthi indlela zokuthi ama-fees abe i-US dollar but yena uhulumente ekhuluma nge-multi-currency uzakhuluma njani ngemali efileyo ezimbabwe engasingathi lutho well eqinisweni ukuthi vele kathesi omabhizinisi bezimbabwe kade vele sebefaka imali leyo kade bethatha ama-prize abafake ngedwa lemeli ungazi ukade kumbe ngamabhasi kumbe imithova nxa abantu besiye emakhaya vele basebenzisa yona idwa lemeli nxa utawulayo lapha kuma-prize sebeguqula kuphela ungabhadala ikhwezo but ikhwezo lakhona shiyelani kahulumente 300 and something bond per US dollar iyabile yani i-black market number ongayitholi kuma-600 something so yiko kwenzalo so asuze kusincedise vele impendulo bekuthi ngawurhulumente lo wakhupha le izim dollar wayifaka ecele waba liqinisa ukuthi abantu bangene kuli idwa le-Melika ebese lungisa indlela zokuthi engxenye yasithatha isikhathi engxenye yama-3-4 years esalungisa ukuthi kambe le idola yeZimbabwe ngenxa yokuyi singabuyibhalansa njani njalo singakhohlwa ukuthi akula muntu atheso ibhizinesimen ongabuyela imali yabethu azoyi-investa eZimbabwe ngesizathu esisegcekeni uzayi-investa njani kwi-ikhonomi engaqedakaliyo ikhonomi ongeke wayitrust engela-security phakathi so ngokunjalo siyazixhosela thina abantu abakwezoyi-investa lapha eZimbabwe so ilihlubo esibangathi siphakathi kwalo ukuthi bona ngathi hhayi kusegcekeni ukuthi uminista wethu uMthuli lo hulumende wezantiyo indaba le economy ngathi hayi abasaboni kuyahamba kuvela basekunyameni sibilawo baphumputhi kodwa kuhlubo ukuthi umuntu odibekayo isizwana seZimbabwe
ungathini ngezinye impawu zombiko kahulumende ezimqoka
izisebenzi kahulumende njengoba esetshilo lezo zisebenzi ngezeZimbabwe lokho vele into engasoze incede muntu eqinisweni elihle ngoba ungazi ukuthi kabe sukhwezile imali nge-100% ekhulwini esitsho ukuthi asithi umuntu obehola i-30,000 to 60,000 kodwa ungakhangela futhi awasifuni isikhulumento ezibambekayo singafaniseli kumbe singatshelani into ezingayisizo uzananzela ukuthi kabe sikhuluma kanje bazakutshela ukuthi xa ufuna ukuthi uyethenga i-US dollar black market ngoba yiyo vele khona phela le yangapha i-interbank rate asikhuluma ngoba yitholakazi bazakuthatha enxa bethi bafuna i-$1 to around 600 bond mingu say utisha ngakho ukuthi use le-60 unikwe double waku 60,000 ule $100 kuphela eMelika kodwa lakho namhlanje ungabuyela after 2 days yabe isintshile so sama ukutshengisa ukuthi lokho okukhulunywa ngohulumende vele akusoze kusebenze akula sekusenza ukuzayincedisa akula i-economy ukuzayincedisa akula izisebenzi zokuzancediseka lokuthi kuyafaka umketho ngakho umthetho wokugada abantu bafuna ukuthi bathole imali ezabancedisa ekuthengayo imali ezathuthukisa iy'muli zabo imali ezenzisa ilizwe liye phambili okuqakathekileyo
lezi sebenzi bese zihola ngedola leMelika yini
yikho vele sikukhangeleleyo ukuthi isebenzi ngoba kathesi angazi azinike nale imali okuthiwa i-100% eqinisweni ukuthi 2 months down the line 1 month down the line kwasekulo msindo futhi elikhalala ukusebenza imali yani yabe isihlisi phela amandla ingasathengi lutho unganazela ngale nge-GNU imali yani yabe ifakiwe kubo 2009 kwadonza waze wafuka ku-28 nakula muntu owayesilwa lo muntu ethi ufuni ukukhwezela iholo ihola kwana lingakhweli lalimndawonye ngoba wakusebenzisa yona le meli awusound babesebenzisa ukuphila ngalo yikho lakathe xa isebenza ikhuluma zithi hayi sibize lapho esasikhona hulumende ngo-2018 usinike idwala le-Melika soze sikhulume lawo siziphilele emuli zethu so yikho kufanele kwenzakale